abantu abaningi baba abayizayibona imiphumela yaloluthwa ningo lophenyo bazojabula mhlawumbe ngama recommendations nemichitho embili emithathu efakiweyo ukuthi kucompensate abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu lokuthi kuphenywe udaba lwebhufurawundi ukuze lufondiswe kahle. Eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenzweni kodwa izigani ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokho ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni. AmaZimbabwe kazana abangamasotsha labangama-civilians yibo sebephuma endabeni engama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayivukule abantu amagama abo kaqanjwa kabamiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywanga ukuthi kwenziweni ngabo.
Umbona ezilandela yini izixwayiso zalikomishini umongameli Mnangagwa?
Angimboni ezilandela, kakaze abonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le-corruption ngempela, ukulwa lo dlame ngempela lokuguqula umumo welizwe ngempela. So kungathi isikhundla sakhe usithathele ukuzivikela amacala akhe nokuzivikela amacala abangani bakhe asebenza nawo. Ngulwani umuntu esingathi ngesilungu u-defensive, akazange achaye izandla wazivula yena ngokwakhe enhlizweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu bokukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yikhomishini le. Kungaba isimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale commission. Ngakho abantu beZimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane bekumele izigange ezinye zezathumela amasotsha ngoba amasotsha athuma ukuthi bahlasele abantu abangaphathani izikhanya kube yizo eziliswa phansi komthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu nakuyibo abanikeze imilayo yokuthi abantu bagijile bese kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagaya.